ayingxenye esiphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe enhlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima. Asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe. Angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi, ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khwanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili. Izithelo zokungatholakali kwamsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkonono. Ike sikubonayo kwakhathesi. So kukhona lokhu kutshengisela ukuthi laba basibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Uchothoze njalo amalunga edale lephalamende esithi ayaphuza kudaba lokupasisa imithetho ethize ezaletha inhlalakahle lombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kambe uyakunanzelela yini ukuthi iZANU-PF ayikokhelayo yiyo ekokhela njalo idale lephalamende?
Yakumgceke khona lokho ukubana imithetho ikhandwa yiphalamende. Iphalamende ekhona khathesi ilamalungu ephalamende amaningi eZANU-PF. So nxa ekhombela umunwe ephalamende ebekhombela iminwe emine kwiZANU-PF ngoba yiyo ele majority kuphalament. Okwesibili, indlela ezombusa zisebenza ngayo eZimbabwe lokubana i-executive yiyo kakhulu epusha imithetho. So kuqakathekile ukubona sinanzele uma ekhomba ngomunye owedwa ekhombela ama-MPs iminwe emine ikhomba kuye njengomholi we-executive.
Ukhulume njalo ngodaba lokuthi kumele kuqedwe ukuthithibala ukwesaba elizweni kanye lodlakela. Ungathini ngamazwi yakhe la ikakhulu sikhangela ukubana kulesikhonzi se-United Nations ebesiseZimbabwe kunsukwana ezedluleyo esiyichothoze uhulumende kamnankagwa phezu kodaba lwamalungelo?
Ngamazwi aqakathekileyo kodwa kumele sinanzelele njengoba usitsho ukubana bona labo abalethwa budlwangudlwangu lokwesaba nguhulumende nalowo sibili. Nxasikhangela ukunyamalala kwabantu, ukuthunjwa kwabantu, udokotela lo wathunjwayo, ukutshaywa kwabantu ngama-demonstrations ngo-August, konke lokhu kwenziwa nguhulumende